lokhu kubangelwa interbank exchange rate kumbe singathi official exchange rate ekwenziweyo phakathi kweviki nje sizobethi idola leMelika selivela singathi 500 iZimbabwe dollar. Sinanazelela imbadalo yama-tollgate yayivele ilandela nje i-exchange rate ngokuthi kayikhweli phela imali yeMelika. Imali yeMelika i-tollgate singathi imoto ezincane kwalokho kuyi-$2. So nxa kuyikuthi ngemali yelizweni ke si-1,000 abakutshoyo balandela ke oku-announce ngama-authorities ukuthi ke i-official exchange rate isikhuphukile. Okungaba kuza kwenzakala ukuthi le ntengo ke yalokhu ke okuningi okubhadalwa ngemali yaphakathi kwelizwe kusokuyalandela ke i-exchange rate yona leyo. Sizabona ke intengo zonke nje kumbe ama-services abhadalwa ngemali yaphakathi kwelizwe lawo njalo sekhuphukile. Okubuhlungu yikuthi kwenzakala lokhu ama-salaries awakhuphuki. Yikho kubuhlungu kwabaningi ke abahola imali yeZimbabwe.
Yebo, uthi intengo yezinye izinto izakhwela layo, kodwa nxa sikhangela kathesi isakhwela yini intengo mahlayana njengalokho bekusenzakala kunyanga esanda kwedlula?
Kwenzakala kutshintsha, singathi angazwa ke sithi intengo kayikhuphuki ngoba phela i-exchange rate nje nxa isitshintshile akula kunye sokusende ngaphandle kokuba ke intengo ikhuphuke. Ke singakaze sibone ukwehla singathi ukwehla kwentengo yama-services kumbe kwama-products. Kodwa ingxenye isibanga kade sikhwela ngaso izinto yiyo ebengani itshintshile esikhathini esedlulileyo. Intengo nxa kade ikhwela ngokuphuma kwelanga ukutshona kwelanga amalanga la adlulileyo sibone engani intengo isikhwela ngemva kwesikhathi esithize.